Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwazo mwote ola mugela emweni ngenjabulo angole sita tu mshaka 30 kuzvandlela 2019 nguntunga milinkomo endabeni zetu la mshanje lanxa uhulumende esithi elinye lamapolisa aphume kumsakazo we Sky News echaya owesilisa ofakwe izankosi libotshiwe inengi lithi kumele kubotshwe wonke amapolisa lamasotsha aphatheke kudaba lokubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu okubikwa kuqhubeka. Umeli wemkhoba edalele ephalamende umnumzana Amos Chibaya olilunga le-MDC ubotshiwe njalo izolo esetheswa icala lokuqoqa umvukela lanxa nje besanda kukhululwa ngumthethwandaba phezu kwelinye njalo icala lokuphehla uDlakela. Uhulumende usola umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa umnumzana Mosi Maimane ngokuqoqa ukumangalela umongameli Mnangagwa enkantolo yamazwe omhlaba e-ICC phezu kwamacala okubulala lokuhlukuluza uZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi libotshiwe elinye lamapolisa aphume kumsakazo we Sky News echaya owesilisa ofakwe izankosi inengi lithi kumele kubotshwe wonke amapolisa lamasotsha aphatheke kubulaweni lekuhlukunyuzweni kwabantu kumaviki phose amathathu edluleyo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi bedlula ithumi ababulawe ngamasotsha lamapolisa lawa ngesikhathi elwisana labantu phezu kodlame oluqhamuke kulokukhalala umsebenzi okwakuqoqwe inhlanganiso yeZCTU. Babikwa bebaningi njalo abahlukuluzwa ngocuku olugoqela ukudlwengulwa lokutshaya ngezikhali ezithiyeneyo abafana lowesilisa owatshengiswa ngumsakazo weSky News lo ebotshwe izandla njalo etshaywa ngamapolisa amabili ngendlela yobuhlungu. Amapolisa la ayihamba lesotsha ligaxe umbhobho. Uhulumende uqale waphika ukuthi ividiyo le ithethwe ngeviki edluleyo esithi yathathwa kudala ngomnyaka ka-2016 kusabusa uMgabe. Kodwa uZulu uhlokomile lengcwethi lazo zakhipha ubufakazi okwenze isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba wagcina evuma ukuthi ngempela ividiyo yokuhlukuluzwa kwalundoda ithethwe yintathelizindaba yeSky News eHarare ngeviki edlule. Ngokunjalo uthe ipolisa leli uConstable Makunike usebotshiwe. Uthe njalo uMakunike wamiswa umsebenzi kudala phezu kwamacala agoqela elokuntshontsha. Wengeze wathi baphakathi kokudinga ipolisa lesivili ayihamba lalo kanye lesotsha. Ukuhlaziya lolu daba usithanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umnumzana Dumisani Nkomo, umqoqi wenhlelo kumanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu owemathebeleland Collective, wona osanda kuqoqa lokuveza izehlakalo zodlakela ezibikwa zadalwa libutho lamapolisa kumaviki asanda kwedlula.
Yikuthi vele empilweni okule mpondo akufihleki, ngoba nxa sikhangele intathelo izindaba eziningi Sky News, inhlanganiso ezithatha indaba emhlabeni wonke ebalobuciko obukhulu. So benze umsebenzi wabo ngobunono lobuciko obukhulu. Akusimangalisi ngoba vele i-evidence ngobufakazi bukhona ukubana abamabutho kade bengenile ebantwini betshaya abantu, even kulutho laphana abanye kade bevulela abantu ukuthi bengene. kade ukhanya ukuthi ngabantu abatrainiwe kwezindawo labantu abavotshiwe yarala ubulawayo lomunye odijilweyo kutholakale ukuthi kade ungabantu bamabutho bezama ukungena bencedisa abantu abaluthambe bevulelani abaluthayo emva kwalokho njengesikhathi sama-dividend ukuthi amasosha ebuya ekuseni egqoke njengama-dividend ntambama besephenduka egqoke njengamabutho kuyafana nalakhona lokho ukuthi baphinde baphenduka njalo sehlukumeza abantu sebegqoka ama-uniform ukuthi sebaphuma emabuthweni ngabaphuma ngaso ngokunye lokho ngoba ngibona abadiployayo
kodwa uyatsho uhulumende ukuthi umuntu lo ubesemisiwe umsebenzi
umuntu kade kakhanye phezu komsebenzi sibili esebenza sibili nedlabuzane elikhulu namandla amakhulu okutshengisile kade esemsebenzini nxa sikhale ividiyo layana sibili kade kukhanya ukuthi umuntu sibili odiniweyo uba nasebenza umsebenzi kade kuzikhanyela njalo okunye kwenza ukuthi indaba le ingani sayisola yikuthi uhulumende uqale esala ukuthi ubana ividiyo lani liqiniswe khathesi usevuma kodwa isecathe ngemva komunye wokuthi abantu bana basuspend khonalokhu nje kwenza singani singathembi sithandabuze khonalokhu okhulunywa nguhulumende ngoba sebeziphikisi enkulumeni yabo
yena uhulumende uthi abantu abamangali kuye amacala ayenziwa libutho njalo uthi ukhuthaza inhlanganiso ezizimeleyo njengani ukuthi lani likhuthaze abantu ukuthi bebike emapholiseni kwenzele ukuthi amacala la kuphenywe ngawo
bona zani ukuba nzima khonapho abantu asoze bethi nxa bethayiwe balinyazwa abanye badutyulwa besokuthi babile njalo ebantwini abenze khona lokho kodwa maybe umuntu enarisha ukuthi ahambe eripota njalo engakwazi engxe yona umuntu yena lo awenze khona lokho yebe khona e-police station kusebenza uma izwelini kuhle libuswa kuhle kuhlonitshwa amalungelo kungenamapholisa lamasotsha ngamahlonga ngindlebe kodwa nxa sikhangela kathesi amasotsha namapholisa yebo kade beveza ubuhlongandlebe lokuganga nobunswela boya
pho kwenziweni ukuthi amacala angabe senziwa libutho abe segcekeni azakale kuhulumende kwenzela ukuthi kudingisiswe ngawo kuyaphetha ngani
ya no kumele kudocument khona lokho kanye ninhlanganiso ezimele amalungelo abantu kumele zicollect information kulezi ma-Human Rights Commission akhayele khona lokho kulama-international organizations international criminal court even international njalo inhlanganiso ezijinawo the subject kumele bebekwazi ukuthi kwenzekale into enje eZimbabwe and into esivamile ukubana abantu nxa bejengisela amabutho bayadunyezwa ukuthi bethaye abantu njengalokho kwenzakaleyadala emhlaka August 1 sokuphinde kwenzakala njalo kathesi
njengomanyano wenhlanganiso ye-Matabeleland Collective elikuqoqayo likusa ngaphi
ya lo hulumende la sizamile ukuthi sinike siyazama ukuthi sicollect information simanike i-report ukuthi kwenzakala so ngoba sibona kuqakathekile ukuthi lapho bebezokwazi ukuthi babona ngayo kodwa ngibona umsebenzi omningi sizama ukuyenza umsebenzi wokukhankasela amalungelo abantu kuthi ngesinye isandla njalo sizama njalo ukuthi siqoqe ama-resources ukuthi sincedise laba abatshayiwayo
lo ngomnumzana Dumisani Nkomo umqoqi wenhlelo zomanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu owe-Matabeleland Collective ubexoxa icingo losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekubulawayo kunjalo nje umeli wemkhoba edale lephalamende umnumzana Amos Chibaya olilunga le-MDC ubotshiwe njalo izolo esetheswa icala lokuqoqa ukugenqula uhulumende uChibaya ubeselamaviki phose amabili evalelwe esitokisini phezu kwecala lokutshotshozela uDlakela ubekhululwe izolo ngumthethwandaba we-High Court kodwa amapholisa ahle amphuthuma futhi amvalela emetesa icala lokuzama ukuvukela umbuso weZANU-PF Uhulumende sechothoze umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa LDA umnumzana Musi Maimane ngokuqoqa ukumangalela umongameli Emmerson Mnangagwa Labanye abusa labo abezanu PF emthetho andaba wamazwe omhlaba o International Criminal Court phezu kwamacala okubulala lokuhlukuluza uZulu weZimbabwe. Embikwena wethu leizolo unkosikazi Monica Mtswangwa oyisikhulumeli sikahulumende uthe kuyabadanisa ukuthi uMaimane lebandla lakhe bathethe isinqumo lesi bengazange bakhulumisane lohulumende weZimbabwe bazwa njalo icele lakhe ngokwenzakalayo. Ukulandule njalo ukuthi amabutho lamapholisa ayaqhubeka ngokuhlukuluza uZulu. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ucele umanyano weUnited Nations abesadaki kanye leBafrican Union izolo ukuthi bangenele kudaba lweZimbabwe bamise ukuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende. Usanikile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda waqala ngokumbuza ukuthi bathini ngamazwi eDA lawebandla leEFF.
Njengoba iEFF ikhulumile emphakathini ukuthi lakithi lizilifikile, la wonke amabandla asekhulumile emphakathini ukuthi ekavumelane nezenzo zikahulumende kaMnumzana uMnangagwa ezokubulala abantu lokuhlukumeza uZulu wonke jikelele. Kithi la uPresident Nelson Chamisa uqatheka kangaka ukuthi ngubani okhuluma ngezamalungelo oluntu oqakathele ukuthi ukhulume. Besilalele sikuzwile njalo kuyathembisa ukuthi inhlangothi lamabandla achiyeneyo akuzwekazi le-Afrika langaphandle ayakhuthaza uhulumende kaMnangagwa ukuthi ame ukusebenza ngokubulala abantu langokulimaza abantu kuyintwembi.
Yiphi njalo enye inkuthazo elizayinika umanyano we-SADC kumbe we-African Union nxa belokhu bengakaliphenduli?
Sibakhuthaza ukuthi kabaqhubekele phambili bezama ukuncwebana indlebe lomnumzana uMnangagwa ukuthi akayekele ukudlala ngebutho nsuku zonke kuyintwembi esigabeni njalo kuyintwembi ku-SADC. Kube khona indlela okungalungiswa ngayo iZimbabwe kuyiwa phambili esingathi zinkuthazo zenkulumo zokulungisa indaba zokhetho, indaba zobusazwe, indaba zengqubekela phambili lomkhonono. Into oqakathekileyo ukuthi yena sefikisile ilizwi lakhe kubo sokusele kube ukuthi babone ukuthi bayama besehlangothini lwabantu lamalungelo abantu kumbe bayagijimisana lokuthi bayesaba iZANU-PF kumbe mhlawumbe balobungane lomnumzana uMnangagwa. UPresident Chamisa angakwenza ukuthi azise uZulu weZimbabwe lokhu asekwenzile okuzenziwa ngezinye iy'nkokheli kusala kuzo. Amazwe amaningi nabantu abaningi phansi emhlabeni bande ukuthi bazise amanye amazwe ngezinhlelo abazenzayo, kodwa kusalayo ukuthi umsebenzi wokuzikhulula ebuzimeni usezandleni zikazulukazi weZimbabwe.
Sibonile njalo ibandla le-ANC le-South Africa iqula ebelikhona elizweni lizokhulumisana leZANU-PF.
Bona ngani bangabe belande ukuthi bazocwayisisa njalo bazise iqula leZANU-PF ukuthi kungabe kungasiyo into enhle ukuthi baqhubekele phambili besebenza ngaleyo ndlela. Uzakwa lokhu eqhubekela phambili ekhuthaza ohulumende bamazwe wonke e-SADC ukuthi bangalandeli indlela iZANU eqhubeka ngayo isiya phambili.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli weMDC. Sixoxe njalo lesiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Belief Gawule, yena othi uMongameli Mnangagwa uzimisele ukukhulumisana labamabandla aphikisayo.
Na kungaqalisa ukuthi kukhulunyiswane kuqaliswa ngumongameli welizwe ophethe zonke inhlelo. Umongameli welizwe incediswa yikhomishini ye-National Healing and Reconciliation. Iqoqela njalo ama-stakeholders anjengama wonke nje ama-political parties, ama-church, ukhokheli bomdabu nenhlanganiso ezinye ezithize. UMnangagwa ekuqaliseni wevele efuna ukuthi kukhulunyiswane, uze walinganisa wenza le zinto ezimbalwa ezitshengisa ukuthi uyarecognize i-opposition, ama-parties, ama-opposition parties, waze wasungula uhlelo lokuthi kungakungcono ku-accommodate u-opposition leader eku-House National Assembly. Then kodwa khona kwalokho kwaba yinto engamukelekiyo kwabanye bethu labo, kodwa belezizathu zabo ngokuthi belokhu bekhala ngokuthi ukhethwa lohambanga kuhle lani. ndandana kodwa kithi ngifuna ukuthi ngikutsho kono ukuthi umongameli nguye omele iqale ukuthi aqale igijimise abanye abantu besibelingena phakathi enkundleni bedlale.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla lezano PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi amapholisa seqalisile ukucwayisisa udaba lokutsha kwesakhiwo seZimra ebesigcwele impahla ezathathelwa abantu ngezizathu ezijiyeneyo ngabeZimra laba emngceleni we-Bait Bridge izolo. Iphephandaba le-Herald lona lithi uhulumende sebumbe ikomiti yamalunga angabaphathintambo bakahulumende ezahluza umonakalo owehlela abanini bhizimusi abagqekezelwa izitolo bantshontshelwa impahla ngesikhathi sokukhalala umsebenzi. Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ise Washington. Zobu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Salibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli nje bonke. Lona okhulumayo lana uDizi wakwaMthim Khulu ngiseJohannesburg ngokomsebenzi nangokuhlala. Kulethi simo lesi esikhuluma ngaso leso sokuhlukunyezwa kwabantu ngamasotsha namaphoyisa ekhaya. Mina ngisibona njengokuthi sokuyiqala kokuwa nokuphelelwa ngamandla kombuso waleli bandla leli libusayo. Ngoba ngicabanga ukuthi uma bengakwazi ukuthi bakhulumisane noZulu mangabe uZulu enenkinga bona bavele nje bavulele isibhaxu babulala abantu bazitshela ukuthi bayabethusa abantu bayabethusela. Yebo khona bazobethusela kwamanje kodwa umuntu angahlukumezeka kakhulu ugcina ezidela naye. Ekugcineni bazogcina abantu nabo bezivikela ngoba kwesaba kuzobe sokungasekho ngoba ngendlela okwenzeka ngakhona kubi kakhulu okungangokuthi abantu bazogcina bezidela bebona ukuthi okungayisikufa yikuphi. Lokho kuyogcina kuholela esimeni esiyingozi kakhulu esingayenza ukuthi kugcine kusiba nempi elizweni.
Sanibonani Studio 7 njani lapho nikhona ayithinesiyaphila and into engifuna ukuyitsho madoda yileyi kanti sokuthiwa abantu ababulewe lapha eZimbabwe babulewe ngamatsotsi kanti amapholisa lamasosha lawa kade sestradini kade besenzani ngoba yibo kade begijimisa abantu bedubula abantu namuhla izinto sezitshintsha sebekhumba umini ku-MTC bathi khona i-MTC yebi lamatakati bebulala abantu etradini amangezano kawapheli since 1980 bebulala amaNdebele lokho beqamba amanga but into yabakayipheli namhla sebesithi khona ye abantu babulaye ngamatakasi e-MTC apho namatakasi ezanu abulala abantu.
Albonani basakazi beStudio 7, siyabonga umsebenzi elisenzela wona lezi ndaba elisilethela zona mhlala malanga. inkosi libusise. Siyabonga kakhulu ngoba yiwumsakazi osinikeza ubunjalo beZimbabwe ngoba likhuluma labantu abaseZimbabwe labakuphi lakuphi komhlaba bengabaseZimbabwe abakhuluma ngento abazaziyo njalo. Mandlovu lokhulumayo, ngikhuluma ngiseSouth Africa kwamanje, ekhaya kukosiphepha eTsholotsho. Akukho kuhle ekhaya bakithi. Sesizaze sigugele ezigangeni ngenxa yezane. Abantu beze befele egangeni ngenxa yezane.
Ngamseripota wena ipolice station uRichie. Yafika uchaya uthongo wakwazi ngubani ukuthi ipolisa liyarepha wena. Yabona ukuthi into le vele yenzakalayo bayenze ngathi abantu baseZimbabwe abanangqondo. So enye into esilabo abantu bayenza wonke abantu beZimbabwe ngathi abacabanga abona yibo bodwa abacabangayo abanemiqondo engcono kulabanye. So mbona ngathi mina isikhathi manje sokuthi abantu betshela neqiniso betshela igovernment iqinise ebengapretendi sometimes. Ngoba kuba lokhu esibhike sijikajika sicathanga umunye akusisi ngalutho. So kuyisikhathi ukuthi iphoyisa logovernment betshela iqiniso elipheleleyo face to face bebe lazi iqiniso loba yini. Ngicela liyibale into ibatshele abantu bekwazi iqiniso bekwazi ukuhlukanisa umgogodla lenyama ukuthi kahle kahle bona bafuna ukudlana ibhonzo or bafuna ukudla isteki inyama. Abe sahlupheka abantu eZimbabwe. Hayi gama Mohendra ibuye ekhesi. Ngiyabonga Studio 7.
Boke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sisiphetheke ezekuseni ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe eziningi ezihlala emazweni atshiyeneyo. Ezithi zithukuthele ngokwenzakalayo ekhaya njalo zithi uhulumende kumele aphuthume alungisise umnotho njalo amise ukuhlukuluzwa mahlayana kwabantu ngamasotsha lamapholisa. Umnumzana Rafael Mthombeni uhlala khonapha eMelika njalo ukhokhela inhlanganiso eqhuba inhlelo zokusiphilisa eziphathisa uZulu emaphandleni eIntuba Sustainable Project. Umthombeni uthi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza abantu abhekane lokuvuselela umnotho.
Uphose kuyahlasimulisa umzimba sibili lokho esikubonayo lesikuzwayo. Ikakhulu esikubonayo nxa abantu sebebhaqululwa betshaywa.
Izihlobo labangane zithini nxa likhulumisana lazo isekhaya?
Abantu bathithibele, abantu abakwazi ukuthi kuyini okuza kwenzakala. Kuyikwesabela ukuthi kubuya lokhana umbhuqazwe lwana uGugurawuthi. Nje owesabeka kakhulu. Yikho ke kunokwesaba sibili kwabantu okukhulu kakhulu.
Kuyini libona ngani kungenziwa ukuqeda lolu daba? Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa secele abe United Nations abe AU abe SADC ukuthi bangenele kodwa kukhanya nganake ekho onyikinyekayo.
Okukhona ukuthi engubonayo engxenye ukuthi bangathula okwakhathesi kodwa ke nxa kuyikuthi uhulumende yena khona owethu engelampendulo yendlala yona le ekhona ekhaya bazaze bangenele ngoba akusuke kugcine lokhu kathi abantu balambile phela kathi baza kwenza njani. Kuyabuya njalo kudubuke kwenye indawo.
Abantu ngapha eMelika abayizizalwane zeZimbabwe mhlawumbe izihlobo zakho labangane bakho nxa likhulumisana ngokwenzakalayo bona bathini?
Abangane bami nezihlobo abakhona lapha babona kungathi ngaphandle kokuthi kube lenguquko ethize ukutshintsha okuthile akusoze kwenzakale lutho ngakuyikuthi i-economy yona le ekhona lendlala yona lekhona ukuphela kwezinto akusoze kuhambeki.
Ngiyakholwa bakhona abaseduzane lawo baziyo mhlawumbe abathe umnangagwa engena bathi hayi uzasilethela ububelo lo bathini kathesi nxa bebona yonke inyakanyaka eyenzakalale.
Babekhona ababesitsho njalo njengoba usitsho. Kodwa thina esizele esasikhona kusenzakala kuvele kuyikho kusenzakala savele satsho sathi akulaza kuguquka okukhona lapho kwenzakalayo ngoba thina sasikhona sasikwazi sasikubone sasiyingxenye yakho ngoba nxa usithi uyatshintsha uyaguqula xa uthengisa inkabi esimayeni uyayithatha inkabi leyana uyisesure uyithengise rhaba so kuthi kuthi kayisekho kodwa ungathi ngitshintshe inkabi ukhuphe enye ufake enye khonapha esimayeni ukuthi hayi ngitshintshile inkabi hayi inkabi leziyana loko ekuyizo zonezo khonapho ziyadonsa ikhube elifana nayo.
Ulenhlelo ezinenge eziphathisa uZulu ikakhulu emaphandleni ekhaya ziqhuba njani zona ngomumo okhona?
Inhlelo ziqhuba kuhle ngoba inhlelo zivele zikhangelane lakhona laba abadubekayo abakhona emakhaya kuthi ukuthi ngalesi sikhathi nxa kule nhlupho ezinje lezo nhlelo zisweleka kakhulu ngoba kusweleka amanzi kusweleke ukudla kuthi ukuthi lezo nhlelo ziswelakala kakhulu njalo nosekelo wakwazo uyaswelakala kakhulu ukuthi ngabe kuyaphakama ukuthi ngabe lonke khonapha liyazincedisa lezo zinhlelo ngoba zithinta lapho kuhlupha khona. Sileyo umgodi omunye esiwuguquleyo manje ekade ubhubha ngezaza sesiyofaka lokho kuthiwa yisola phambili.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo ungumkhokeli wenhlanganiso ephathisa uZulu emaphandleni Intuba Sustainable Project. Umhlabeleli odumileyo uJames Ingram esigqibela uhlelo ke simkhothamela langihlanje ngoba ushonile izolo ukuziphetha ezosuku ezekuseni esikhangele bezihamba phambili. Lanxa uhulumende esithi elinye lamapolisa aphume kumsakazo weSky News etshaya owesilisa efakwe izankosi libotshiwe, iningi lithi kumele kubotshwe wonke amapolisa lamasotsha aphatheke ekubulaweni lokuhlukuluzeni abantu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7. Asidibaneni lami owena uNtungameli Nkomo kwezekuseni ngo-fast 6. Litshone kuhle.